So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsazo we Studio 7 namhlanje lesithathu mhla zilithumi lane kuNcwabakazi 2019 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MDC lithi alibuyeli emuva ngokutshengisela emgwaqweni loba nje kulabasekela ibandla le-ZANU-PF abathi akumelanga kwenzakale kunoko.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokutshengisela kwethu, sizaqhubekela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sitshengisela eHarare.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi ibandla le-MDC lichitha isikhathi ngalokhu. Kuthoniswa abantu bokuza ababothwe eGoli kule-South Africa ngeviki ephelileyo.
Thina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approach this situation ngakhona.
Lingakhuthwa ngezemiculo lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amalungiselelo okutshengisela emgwaqweni asekuzinga eliphezulu. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele uthi bakhangelele ukuthi abantu abaningi bazangena emgwaqweni eHarare bekhonona ngesimo esibi somnotho. Umolokele uthi inkokheli yebandla leli izabe ikhona ekutshengiseleni lokhu loba ibandla le-ZANU-PF kanye labanye abaphathintambo bakahulumende besithi kumele kumiswe lokhu. Umolokele uthi kunengi sibili abazakwenza ngalelo langa njalo kuzavikelwa abantu.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokutshengisela kwethu, sizaqhubekela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sitshengisela eHarare, asibuyeli emuva, siqhubekela phambili. Sizaqala ngokutshengisela eHarare ngolwesihlanu, kodwa kulezinye inhlelo ezizalandela ezokutshengisela kwami kwezinye izigaba zeZimbabwe kumbe amanye amadolobha esizwe, kodwa ngolwesihlanu iHarare kuphela.
Inkokheli yebandla le-MDC izabe ikhona yini yonke?
Inkokheli zonke zenhlanganiso yethu mbibandla le-MDC ziyobe zikhona, akulo yabesele. Zonke inkokheli from national to provincial to district to ward level, branch level ziyabe zikhona. Siyabe sitshengisela simanyene sindawonye.
Amalunga ebandla le-MDC azavimba njani ukuthi kungabi lodlakela kulokhu elabe likwenza?
Sizame ngendlela zonke ukuthi kungabi lodlakela umbudlame. Mhla sitshengisela ngolwesihlanu, silama marshals esiwatrenileyo azabe ncedisa ukuthini kube lokuthula. Sikhuthaza njalo bonke abantu ababe bematsha ukuthini basebenzisa ama-cellphone abo ukuthatha ama-video mba ama-photos ma bengabona umuntu ozama ukwenza ukudlakela. Njalo sidinga ama-special cameras esiyaphamanya ama-marshals ukuthi bathathe ama-video. So sizo make sure ukuthini akula muntu oyenza ukudlakela mbudlame.
Umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa-ke umnumzana Dingumuzi Phuthi webandla le-ZANU-PF uthi akukhanyi ukuthi ibandla le-MDC lizamani.
Bathi batshengiselani shu. Abantu kabavume ukuthi sesadlula kuma-election. Kabavume ukuthi siyakha ilizwe kule transitional plan ekhona esiyisebenzisayo. Kabavume ukuthi umango esiphezu kwawo kawuthathi 1 year. At most ungathatha 5 years kuyabe kungathi kunganelo. Kodwa kumele uthathe a bit of some time ngoba ziningi izinto ezidinga ukulungisiswa. Athi ukutshengisela khona kuza kwenzani ngaphandle kokubhidliza intumba le-complex, lokubhidliza izitolo zabantu, lokubophisa abantwana babanye abafazi abanjengomama mina engimkhangeleyo ezihambela egumeni lakhe njengoba ngisekhaya kanje kithi. Abantu kabafunde ukuthi ukusebenza nzima lokumanyana lokuthandana lokuthanda ilizwe yikho okwakhayo. Konoko ukuthi sizabe silokhu sisenza lokhu nalokhu kuzasihlekisa ngamanye amazwe. Ngikhuluma kanje sobe siseRwanda. IRwanda lilizwe elafunda ukuthuthuka ngenxa yobunzima abahlangana labo ngenxa yenzondano babulalana over 1 million people in 3 months. thina sehluleka ukufunda izifundo zonke esahlangana lazo from 1980 siloku sicekwa ngabantu nje siba labantu abathi banganikwa ischolarship bayefunde eRhodes abuye sehumana benikwa imali bebe sebasebetshengisela ngithi abantwana bezimbabwe kabayekele khonokho
kodwa-ke
uthi sibe ne-engagement lamanye amazwe thina sifuna ukuthi Britain, America, France, China, Germany, Russia, whoever it is, basically ukuthi sizama ukwenzana. Afaka umbono wakhe naye. Ngabe ufuna ukuzokwenza business, kama buye bezo trade afeli lati sisukeni kulokhana ukuthiwa i-isolation ukuthi sibe lizwe liyisihlenge.
Kodwa abantu bakhala ngendlala futhi. Abantu bakhala ngendlala baba futhi. Bathi hey akusathenga izinto. Bathi vele
impela indlala ikona gives, indlala ikona sibili. Indlala ikona sibili abantu bakithi mina ngiyahamba umango wakithi wonke lo. Indlala ikona lokho kuthiwa i-climate change. I-climate change iyadala i-drought, iyadala isomiso. Isomiso kasidalwanga ngumnangagwa, kasidalwanga nguthamisa.
Emadolobheni-ke. Uthamisa
kasozathi isomiso ngesakhe ngoba sizamenzela ngcono ukuthi abuze. Umnangagwa kasozagcolwe ukuthi nguye oletha isomiso. Kasilweni lobuyanga. Yendlala sibambene njengamaZimbabwe.
Baba Bhuti, abanye bakhala ngokuthi emadolobheni. Bathi emadolobheni akula msebenzi.
Kuleqiniso ukuthi kabala msebenzi ngenxa yokuthi kathesi silama industry amaningi avalayo. Lawo uyakwazi gifts kobulawa kwakuthiwa kuzokubonta ukuthi ziyathunqa. Ye, usathiwa konke ukuthi ziyathunqa kwamfana kwakuthiwa konke ziyathunqa ngenxa yemphongolelo yane yezesa kunye leminye imisebenzi eyayisenziwa ngamasekitali ngapha kubo Belmont labo Stone Grove. Kodwa ke as industrial hub ibulawayo uzananzela ukuthi kwadeda lokhu ngenxa yezinto ezenzakala ngesikhathi sikazabo 1992,000. Kodwa okunye kasivumeni ukuthi sasalela kutechnology silokhu sithembe ukuthi thina sasivele sile mitshina lamasekithari kasivumeni ukuthi itechnology sitshintshile sithathene okwamanye amazwe okungasenza sisebenze nzima sivuse omelini.
Umnumzana Dingumuzi Bhuti lilunga ledale lephalamende njalo ubandla le-ZANU PF sixoxelayo esePlumtree. Abantu bokuza ababotshwe ngeviki ephelileyo abacatshangelwa ukuthi bangena kwele South Africa ongekho emthethweni bamiswa emthethwandaba. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Laba ngabakwamanye amazwe abebetshengisela phandle komthethwandaba kamantshi eJohannesburg ngesikhathi kuthonisiswa labo ababesetheswa icala lokungena elizweni kungela mvumo. Phakathi emthethwandaba abakwamanye amazwe laba iningi labo obengabe eZimbabwe leMozambique bebebukeka bethukile kakhulu njalo behlukumezekile. Labo okutholakale ukuthi abalazo incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni bahle basiwa elindela lapho abazasuka khona sebephindiselwa ekhaya. Kodwa-ke abebetshengisela phandle kwedale bebezonde beganonwabo. Lokhu kube ngemva kokuba umthuthisi evumile ukuthi ababotshiweyo abanye bebelazo incwadi zokuba selizweni kodwa baloku bevalelwe ngoba amapholisa abelokhu esazihlolisisa. Bebetshaya phansi ngentonga besithi ukubotshwa kwabantu bokuza laba bekuyinzondo nje etshengiswa nguhulumente. Umnumzana Teenage Gumbe oyebandla lase South Africa lezombusazwe elilwela abakwamanye amazwe ele African Civil Revolutionary Movement ACRM uthi kuyayangisa ukuthi uhulumende usevala kwehluleka kwakhe ngokubopha abakwamanye amazwe mahlayana.
Thina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approacha this situation. Ngakhona igovernment igangile this time, ayenzanga into right kubantu bakithi. Thina silwa ne-Afrika, simele Afrika yonke.
Isenzo sokubotshwa kwabakwamanye amazwe lesi kungathi sesihlobise ubudlelwano bezalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe. Inhlanganiso yezifundi kwele Nigeria kubikwa isethusela ngokuthi iza kwenza okufanayo kuzalwane zakwele South Africa lamankampani azo aseNigeria. Lokhu sekwenze umphathintambo ubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Naledi Pandor aphawule sithi ngeke kuvunyelwe abakwamanye amazwe bezotshaya amapholisa eMzansi.
Cannot behave in that way toward a police service Ngeke wenze njalo emapholiseni. Amapholisa alomlando wokugcina umthetho. Leyo yinto okufuze ihlonitshwe yiloba ngubani oselizweni.
Who is resident in our country.
Abasemazweni laba bathi bafuna uhulumende be-Afrika bakhulumisane lomongameli Cyril Ramaphosa ngalolu cuku olwenziwa kuzalwane zakwamanye amazwe. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Sikhangeleke okwethulwa ngamaphepha ndaba atshiyeneyo lemisakazo ngokwenzakala kweleZimbabwe. Iphephandaba leZim Live libika ukuthi uSada Popovich odabuka kweleSerbia nguye okuthiwa nguhulumende ufuna ukuncedisa ibandla leMDC ukuthi litshengisele emgwaqweni ukwenzela ukuthi lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe embusweni. UPopovich wancedisa ukususa esikhundleni uSlobodan Milosevic njalo lokususa abanye uhulumende kulokhu kwakubizwa ngokuthi yi-Arab Spring. Kubekwa ukuthi uPopovich ube kobulawayo. Usanda kulolonga abadabuka kweleZimbabwe ngokutshengisela emgwaqweni. Abanye abafundisa amacebo atshiyeneyo kwele Maldives bafika ekhaya babotshwa kusetheswa amacala okuzama ukugenqula uhulumende kaMnangagwa. Iphephandaba leHerald libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisebenzisa izigidi ezingamakhulu amane 400 million ngomnyaka ukuhlawula imali yabantu abahlala elizweni abelatshwa kwamanye amazwe. Yebo, kwamanje ke sonke isikhathi senu ukuthi lisitshele ukuthi likubona njani okwenzakala kuleZimbabwe, lingakhohlwa ukuthi kumele lenzeni, kumele lifitizele khonkana kwisibhono kuWhatsApp kunombolo ethi libe selidumeza umlayezelo wenu kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini.
Sayonani basazi be Studio 7 linjani Mhlobo zami. Hayi, siyalizwa Mhlobo. Umsebenzi liyawenza phambili ngomsebenzi. Bantwana lenhlabathi yeZimbabwe. Siyalibonga kakhulu, hayi khona mtshana. Siyezwa konke, silalele ngelanga ngelanga. Siyabe silani indlebe ziphile. Ye, hayi kuhle, mina ngingumama wenu bantwa bami. Ngithe ngilibingelele, ngithi phambili ngomsebenzi. Jamisa chete.
Usenhlizweni yethu ilokho esihlangana ngakho, esikhulumisana ngakho esigabeni sethu seChisuma, lapho okunamajaha amabili akonkomo awele emfuleni uZambezi. Yipho okusikhathaza kakhulu njengesigaba. Sesigabeni nje siphakathi kosizi. Siyabadinga laba bantu esesimtholile ngomncinyane, simthole nje namhlanje kusekuseni. Ubhuti wakhe bengathi umfowabo akasikamtholi. Ngakho ikho okusenhlizweni yethu kade sikho kusikhathaza kakhulu ukuthi siphakathi kokudinga. Phakathi kosizi njengesigaba, siphakathi kosizi njengemuli, siphakathi kosizi njengobukhokheli, siphakathi kosizi njengabantu nje esigabeni. Ukuthi ngabe inkosi yangenela, omunye lo esingakamtholiyo atholakala.
Liyavuka balaleli nabasakazi. Hayi, thina siyavuka. Ye, hayi, ilanga lona lifikile sibili ngoba langa leyafika, kodwa akusebenzi njengokwenzakala ngoba abalweli bembi ayisikuthi ngabasephalamende kuphela. Bonke abalweli benkululeko, balweli bizwe labaphandle abahlala emakhaya, bazi nabalweli benkululeko bazisize bephiwe inhlonipho. Inhlonipho ayikhangeli laba bale mali. Sekungathi kukhangelwa bale mali eningi yibo kuthwana yiba obuzuzibeza ngamaqhawe. Akufuni ukube njalo.
NanguMichael, into enginanzelele usapho lweZimbabwe nokuthi asisebuke sitshayinja sihlomphini. Ukubusa kwababa uMnangagwa lo asombuso omnandi. ngoba yena uyabezibona hayi uyazi kazibuka ukuthi uyasitretchena ebesibona esitretchena ebesesithi ku-right elizweni ngoba we never salute umuntu okutretchenayo as uyamhlonipha yabo simesaba when nganto uyafuna ukuthi ihlonitshwe nganto uyalungisa into ezenza zibe normal ehlonipha amalungelo abantu enze ukuthi labantu bemhloniphe.
Yebo, sanibonani, linjani basakazi abahle. Mina ngokwami umbono, ngokwami ukubona ngibona ngathi uhulumeni ayikho into angayenzela abalweli benkululeko ngoba vele akabathathi nje abakabathathela ekhanda, akabathathi serious. Sekhohliwe ukuthi yibo abakhululile izwe ukuthi khona manje bezibuse nje besenza yonke into abayenzayo kungenxa yabalweli benkululeko bona abakhululile izwe. Bona sebethatha labo babebulala abantu bebayenza abalweli benkululeko kanti labo kwakuyigebengu nje ezazidingwe ukuthi zizobulala abantu, zizoqeda abantu, zizobulala umphakathi. So engikubonayo amboni kukhona into angayibayenzela yona vele hayi. Ngabe wayebayenzela, ngabe wayenzela kudala. Kumanje nje amboni ikhona into angabayenzela yona. Bekhohlwe nje abalweli benkululeko ukuthi khona into abangayenzela uhulumeni weZANU-PF. Ngoma umbono mbona nje abantu bengabe bezikhohlisa uma ngabe kukhona into abayibhekile. IZANU-PF nje abantu bahlukane layo. Ayikho into ongayenzela abantu. Thina sikucelayo ukuthi khona ikakhulu ama-provinces wonke nje imathebeleleni besicela ukuthi into ezenzakala emabhoda konke kakhulu imali le iphuma emabhoda iningi kakhulu imali ephuma emabhoda kayisebenze endaweni ulaleyo bhoda khona.
Ye, siyabonga kakhulu-ke. Nxa lifisa ukuthi lisithumezele-ke imilayezelo yenu, hambani kuwhatsapp-ke litshaye-ke irekording yenu lingarekhoda-ke khonapho selisithumezela umlayezelo wenu kuwhatsapp nomboro ethi 01 202 465 0318. Okwamanje sike sikhangele okuhambelana lakwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakole Cameroon uthi uzajezisa intatheli zindaba wokubiwa ukuthi zisekela amalwe cacha kulelo lizwe. Ilizwe le-Uganda lithi kumele kuvinjwe okunye okwethulwa ebulenjini bokuxhumana okungani kukhuthaza ukuganga lenzondo, kodwa bazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende ulwisana lamabandla aphikisayo. Lonyaka kunanzwa usuku lwe-Heroes Day, abantu abaningi bekhonona ngokwenzakala elizweni njalo lokungathakazeleli okwenziwa ngabantu bakuviyo lezibra. Bathabele Masuku usedulela lolo daba.
Uzibuso weZimbabwe ubuye ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi yabalwa bekuviyo lebutho elezibra lelezandla. Izibra liviyo lebutho lebandla lezaphu, kuthi izandla liviyo lebutho lebandla lezaphu. Ngemva kwaleyo mpi, abalwa bekumacele womabili baphiwa imbadalo yokuba lisotsha kuleyo mpi njengendlela yokubahlonipha kanye lokuhlawula ukulahlekelwa abakwenzayo. Imbadalo leyo kwakuyimali kanye lamaplaza ayenikezwa abasindayo, abafelwakazi kanye lentandane ezathiywa zingaselabazali. Kodwa imbadalo leyo kukhanya yatholwa kakhulu ngabeviyo lezandla ukwedlula abezipra. Lokhu kufakwazwa ngumnumzana Isaac Mabuka, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra.
Into esifanele siqakathekise ukuthi sifake abantu bonke abalweli ilizwe phambili, hatshi amabandla ayiwo abusayo kumbe alwele afuna ukubusa, irregardless ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso. Uhulumende uright ukuthi ayenze imihlangano yokuthi kuqakatheke ukuthi abantu balwele ilizwe, kodwa okungani kuba kubi ukuthi nxa sufika endaweni lezo ufica sekungani kuthiwa umhlangano wenhlanganiso yobusayo kuphela, sekucina usinda abanye abantu abavela kwamanye amabandla.
Umnumzana Moses Mzila olilunga lezipra njalo engumongameli we-ANSA uthi uZulu kumele akwazi ukuthi inzondo yavela ngaphi kanye lokubandlululwa.
Kuqakathekile ukuthi uZulu akwazi ukuthi umbutho wezipra yiwo owalwa wehlula amakhiwa kwabangela ukuthi kuyiwe kula Cancer House Conference okwaqala. Okwesibili, uZulu umele ukuthi akwazi ukuthi ubuqhawe bezipra bona lobu yibo obangela inzondo evela kuzana uPF ukuthi kusukela ngo-1980 ukuthi amabutho ezipra kusamela achabalaliswe bephathisana lamakhiwa. Kunamhlanje nje thina sikhala ngabafowethu abangamaqhawe abaletha inkululeko kodwa ababulawa yizana uPF befele emajele kusukela kuLookout Masuku kusehla kusiya phansi kubo Reconfile. Sibuhlungu ngendlela esaphathwa ngayo, ngendlela esiphathwa ngayo namhlanje ngokuhulumende wezana uPF ukuthi siyabandlulula singazathi ayisitha abantu abalwayo sethulisitha.
Umnumzana Marshall Ndlovu ongu-retired colonel uthi ilanga lamaqhawe litsho abantu abazinikelayo ubuqhawe kungakhethi hlangothi.
Ilanga lamaqhawe kalitsho ababhubhayo kuphela, kodwa litsho nabaphilayo abazinikelayo kule impi ukuze kubuye uzibuse weZimbabwe. Kungakhethi ubona uhlangothi luphi, kodwa into isuka ibembi kuthi kulalabo kuthiwa badeclare ubuhero. Iqhawe liyananzelelwa ngoba vele ubenzile ngalokhu azinikela kukho. Kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokusithi hatshi sokuthiwa sebedeclare, ngenye indlela yokwenza ukuthi kube khona ubandlululo bese kusithi laba abangavumelani ngomcabango laba ebandla elibusayo bese kuthiwa kasomaqhawe, lanxa imisebenzi yabo ibafaka kulolo phawu, yikho ububi bakhona.
Umnumzana John Maluzu uthi abantu sebehlanganisa ilanga lamaqhawe balenze elabo.
Ukuthi abantu basuka besebedaluta ibala lokuthi Heroes Day basebelenza isibaye personal belonging.
Osakhulayo umnumzana Lameki Ndiweni uthi uyise wayelilunga leZipra kodwa lamanje imali abayitholi nxa beyilandela emahofisini batshelwa ukuthi iyabhadalwa kodwa abayitholi.
Ubaba wayelilunga leZipra elipheleleyo njalo amaphepha khona silawo alapha i-trainer esekhoima barracks eZambia. Isimanga ukuthi wahamba walungisa amaphepha akhe kodwa lokho kusilindelela lamhlanje waze wabhubha silokhu singatholi lenzuzo okufanele iphume ilande yena.
Umphathi ntambo wesabelo sakobulawayo uthi akulaqhawe elibandlululwayo kodwa abantu yibo nje asebekhohle ukuthi amaqhawe amaningi awazange akholisa impilo zabo.
Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu balwile bakhulula abakholisi khonokho okukholiswa ngabanye abantu, but abantu sebekhohliwe to an extent ukuthi abanye abantu uzabe sithi lathi sifuna ukuba le yethu impi. Sifuna ukuthi sipheke abantu ukuthi bantu hloniphani, nampa abantu abasenzela umsebenzi omuhle siyababonga.
Ukukhunjulwa kwamaqhawe kanye lokuhlonitshwa kwawo kuyindaba elokhe ile nkulumo ikakhulu mayelana lenhlawulo abayitholayo. Abanye abalwa impi yenkululeko bathola inhlawulo enkulu ukwedlula abanye, kuthi abanye abafelwakazi lentandane lokhe besele egcekeni kungela obanakekelayo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yekwamanje-ke sesihlangene ngokwenzakala kwele Melika. Amagqwetha amele izabelo ezilithumi kwele Melika athi azabambisana indlela yokuvimba urhulumente kamongameli Donald Trump useguqule umthetho wokondla inyamazana lezinanakazana zasendle obizwa ngokuthi Endangered Species Act. Uhulumende kaTrump uthi useguqule ezinye iziqondiso zomthetho lo ovimba ukubulawa kwezinye inyamazana lenyoni lokuganyulwa kwezinye izihlahla. Uhulumende kaTrump uthi ekuguquleni umthetho lo bazavikela okunye kwalokhu obekungaphansi komthetho lo, noma nje okunye kwakho kulakho kufinyelelwa nguZulu. Abakhangele ezemvelo bathi okwenziwa nguTrump labanye bakhe yikuzama ukusebenza labantu abagamula izihlahla zokwenza izindlu lokunye okunjengokucongolozela amafutha ezimota lamanye atshiyeneyo. Umthetho lo uvikela ukubulawa kwenyoni eziningi ezigoqela ingqungqulu lokunye okukhanya sokuphela ngokuya kwesikhathi kwele Melika.
Ye, okwamanje-ke sesingena kwezomculo lamhla-ke silothemba Maseko ocula ezokholo lwesiKristu.
Mbambu Jesu yenge lalikala Besiana yeye Golgotha Mbambu Jesu yenge lalikala Besiana yeye Golgotha
Salibona nilonke linjani igama lami nguThemba Maseko lokuzalo ngizalo endaweni yase Plumtree esigabeni sasempandeni esigodini sasemkhayeni ngizalo nguCourt Maseko noqonda phindlovu ngikhulela kwena le ndawo yasemkhayeni
maye ngosizi
boma mumbalia boma kusumusa ngatamaza kulale
maye ngosizi
boma mumbalia boma kusumusa ngatamaza kulale baba nyama ilizwe donke amatwana akwelezela
igama le grupu kumthombo wegazi enesihloko esithi ziyamazumalusi ngiqale ukungena kulo music industry ngo-2018 kube nzima kancane endleleni ebengihamba kuyo kodwa-ke amandla kankulunkulu namandla kajehova kufikile isikhathi sokuthi i-albhamu liphume noma liphume sekuleti ekuqaleni kuka-2019 kodwa-ke ngilibiza ngokuthi ngelika-2018 vele albhamu yona leli kanti-ke ngibhekelela ukuthi ekupheleni komnyaka onalo u-2019 ngisapheka elinye i-CD elitsha njalo ngumthombo wegazi enesihloko esithi ilwane sitha sami
yenge lalicala bese yana yeye Golgotha Mbambu Jesu
yenge lalicala bese yana yeye Golgotha baba nyama ilizwe lonke amatwana wakwekezela
ngosizi
boma mumbalia boma kusumuse ngatamaza kulale
maye ngosizi
boma mumbalia boma kusumuse ngatamaza kulale
ngiyabonga ngidumisa futhi uNkulunkulu ukuthi anginikeza amandla ngingapheli umoya ngingapheli amandla futhi ngiqhubeke ngayo le ngoma ngisiyaphambili ingoma elinazo leli albhamu lengoma eziyi-14 eligoqela ingoma ezifana nezazingamachuma nethoba eligoqela ingoma ezamazumalusi eligoqela ingoma ezithi Mbambu Jesu ngenacala
kwaze kwaba nyama ilizwe lonke amatwana akwekezela nenyama nalazipala nenyama nayo yaphenduka ikasi
Mbambu Jesu yenge lalicala bese yana yeye
wayesentabeni ethi kubafundi esengihamba sana nishumayele ile ngoma ezinjalo nje zonke zi-12 zi-14 ngokuphelela kwazo kutsho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu futhi laphana uma ngikhumbula indlela engikhule ngayo le ndlela engiphile ngayo uma ngidlala le ngoma ethi Mbambu Jesu ngenacala bese yana yeGolgotha ngikhumbula indlela engikhule ngayo endlela engiphile ngayo kube nzima kakhulu endleleni yokuphila engisafisa ukuthi uNkulunkulu anginikeza amandla abazali bami besaphila ngikwazi ukubadlisa ngikwazi ukuba isibonelo esihle kubo
yabona lathi lapha siyayidla sibili okumangalisayo sibona ukuthi abantu bathini kufacebook lapha-ke siyabona-ke kulo mnumzana ubranch mile khumalo ukuthi uvuka njani baba dube ukuthi izendikonide la ukuthi baba dube liphilile yi-9 phile bafowethu jason maphosa uthi mthombo sithembayo imlo khona khonapha mfowethu kuzobuya-ke ujamela uyaphinda futhi uyabhala khonapha usikhandazi ukuthi ulayo kayihlale phela phansi ngoba i-MDCA leZANU-PF kuyahambelana nje lokhu kutshengisela ngokunye lokhu elikhuluma ngakho sikhubuzo mlalazi uthi ngikhona ngolapha esitikini uthandi lishayela umusic kancane lizwele ye ye singazi ukuthi lizwe njani-ke umculo lowo singakehlukani othi sikhangele bezigokela lamhlanje ibandla le-MDC lithi lizatshengisela ngolwesihlanu loba-ke kulabantu abalethuselayo lami ngokho lapha sengilivalelisa yibo umthembo ozithembayo ngisithi babhayi zimbabwe omuhle.